Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesine mhlaka 27 Mpalakazi 2018 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi kuyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha sisitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuguqulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi. Yini ngelithi kusobala ukuthi uhulumende kuyehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetulo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokho ziqhela emagalajini emadolobheni lemaphandleni lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa ensitha bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I-black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali, singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku-6th Avenue la ku-Main Street. Sathaba. Sathenga sibili at 17 rand i-liter. It helped us even kudura but sibona kungcono ukuthi sithinge ukuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pond kwezinye indawo i-black market i-5 liters ye-fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako kodwa nxa usu-stranded abangasela choice. So i-black market bengayipromota sibili kube lama-outlets amaningi. Mthemba i-price ngaba competitive price yehle abantu beqala ukuthola i-fuel kuhle. Kulokuthi abantu bekhe sidubeka silayina 2 days simelele i-fuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzaba nzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi kube lomthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Fuel udubo lwayo hayi kuzaba nzima ukuthi phele because vele lathi abantu yithi esesizikhozelayo lokhu because almost every day fuel iyabuya emagaraji and then you'll see the same cars yiba babe bakuqueue and the next thing yona leyana the same fuel eyabe siyithethe emagaraji yesilanda ukuyayithengisa ema-black market. Ungakhangela ubone ifuel is something like i-diesel $32 to $40 per liter, which is something like $7 per liter. And then ku-black market we are actually $20. So those people they are making a killing ukuthi at almost 5 liters, every 5 liters, uprofita $13. So ukuthi ayekele ukukwenza kulokhuyana, cabanga ubone nxa engakwanisa ukudrena 200 liters per day, which means into esegcekeni kusobala ukuthi i-black market will be there. Is there to stay ayindawo ngaphandle igovernment yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa ifuel because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi isimuli esisikhona vele usebenza ngakhona okukhona lawo ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona ifuel lawo usuyithengisa khona pha ngezigubhu ambona anthu akungcono so thina lati bakhona basiphayo ngezindaweni zethu siyangena ngena lati lapho sisikwanisa ukungena khona siyayi siyayithola sibili fuel siyayithola ifuel hayi yabithexaxa nje sesiyingenisa lati khonapho abantu bayahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo ngoba emagarajini lapha kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uyithole wena ifuel usuka ube nzima kodwa thina nje sile ndlela zethu ezokuthi siyithole ifuel so singavele siyithole lati sesiyidlulisela phambili kwabanye abaveyifuna and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke akula msebenzi phela futhi so indlela yokuthi yonleyo uyakuyithole la uthi wenza amadira akho lawe nguphume something for abantwana hayi ufanele uyizame lawo so thina khonokho yikho kuyabe kungani kuyabe kufida abantwana so siyaqhubekela phambili ngako osikwenzayo
abanye abakhulumele Studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsekeli kamongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukubajezisa ngalokhu abakwenzileyo. UChiwe nga wethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho ke akukho okutsha okuthengwa nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lodokotela Elophisi Banda ingcwethi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi abantu besezibhedlela kuyahlupha ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azatsho ukuthi wena ibizo lakho ngubani umkhuhlane wakho yuphi angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho nguphi sesithi hayi ingcitshi nguzibani emqhubele kulowo zibani uzibani loyo ngehlukileka la ethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasuspenda amadokotela i-chain yonke leyo iyaphambaniseka akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda?
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye asebengena futhi ekumastrike khona lapho zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo.
Luhlupho ngoba yikho ekutshoyo ukuthi i-economy aluba i-economy ibingayi-improva then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa baqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu nje. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo kuthiwa basuspendiwe kathesi abasasebenzi abasala muntu abamsebenzelayo sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe behambe abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama-10-15 years of training usuqalisela phansi so kuzalimaza i-health care kakhulu khonokho.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokhu-ke abakwenzileyo kungazani ngakho emthethweni kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni?
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa lomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani kabazwanani khonapho phakathi kwabo. uhulumeni uthi kala mali labana bathi bafuna imali kabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani singasebenzisana okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi esikahulumeni isikala mali esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana.
Siyabona njalo uhulumeni uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa i-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili. Kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho?
Uhulumende uqatshe abantu abaningi phela, kaqatshe madokotela wonke wodwa. Ngakho nxa kuyukuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo, bonke abantu fawuta nganamadokotela lawa yekela. So i-disciplinary action ifanele ibe khona ukuthi abanganani yikho okungahlupha, kodwa ukuba khona ifanele ibe khona, otherwise ungakhathaza i-system yonke nje.
Yisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani mdabara?
Okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana la madokotela ukuthi inhlupho zalo yiziphi. Bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani, ukuthi la madokotela qamba amanga yini kumbe kaqambi imanga.
UDokotela Elopis Panda ingcweti kwezempilakahle sixoxelaye eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intatha lezindaba yethu uMakpita Ntambe usethulela lolo daba.
Lo mhlangano oqhuqwayo ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust, iSAPST. Umnumzana Maxim Murangwani owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kwinhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedalele ephalamende.
Umhlangano lo usibe lawo ngoba sesinanzelela ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi sikhangele zikhulumisane lePhalamende of Zimbabwe ukuthi behambise izikhalazo zabo. So mhlangano unjengoba parties ukuthi bengenza njani ukuze bakhulumisane lePhalamende of Zimbabwe behambise izikhalazo zabo.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade semhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhahe kakhulu, udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana besesebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imthetho ichinjwe ukuze amankazana abaphansi kwe-18 years bengangeni into ama-marriages. Kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangkhona inani abantwana abangene kwama-marriages basabancane ikhulu kakhulu, kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabatshintshi umthetho ukuthi batshintshe umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudale lephalamende ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hatshi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayenda basesebancane, abanye abantwana bala ama-birth certificate, abanye abantwana baya esikoleni bayaxotshwa esikoleni. So besikhangela ukuthi thina ukuthi singayenza njani ukwenza ukuthi iparliament yethu ilungise imithetho ukwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikoleni, abantwana wonke umntwana abe le-birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iparliament yethu ibiphangise ngokusheshe ukulungisa leyo mthetho efuzile ilungisa.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama-statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisiswe umthetho ikakhulu owe-Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farirai Gumbonzwana wenhlanganiso yeRosario Memorial Trust eShamva lakoMurewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahelo ludubo, njalo besebenzelana lamankazana ezikolo, uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama-Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabehlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Church Zimbabwe, Mangwende Orphanage yakuMrewa, Shamarebana Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ulaptop namhla uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu yakhisimusi. Le iStudio 7 sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi sikhangele ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa edole isilinganiso sokungamajumi edlula amahlanu ekhulwini, 55% samavoti. Iintatheli zindaba zakwele Sudan nazo sezimanyene lezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi, zisola uhulumende kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyene labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukanti-ke lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kulo kusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi bekhalala umsebenzi. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga Studio 7 uqoke lomnumzana Sicelo Mpofu owayengumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association leZimbabwe Congress of Trade Unions onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka esikhanya siwuphethe ngendlela ezinzima, abantu izakhamizi ziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade kathesi abantu besemalayini, akula ma-petrol, akula mali ema-bank, intengo yezinto ziyakhwela, nokuthi kathesi usebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hhayi insuku azidlula. Ngase sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya nga. Kathesi ngikhuluma kanje lizananzeka kule budget elethiweyo ngumthuli Ncube uminista wezemali uMboyizenotho. Ngananzeka kuleyo budget kulezinto ezinanzeleleyo kunembolo ngathi vele yazo isikhomba indawo. Okokuqala, hlobo lukahulumende esilalo dinga lapho e-ZANU PF i-denial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yipho i-number one, bangaqhubeka beyaleyo attitude beyaleyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxotha abantu, kathe sibathi bona iZimbabwe is open for business. Kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-Indigenization Act ethi kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuyezoletha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izadliwa ngumuntu enaso uzayidle esehlenikelwa umuntu. So sile mthetho eminingi, sile mthetho njengabo-IPA nalesukuluza abantu eyenza labalabantu abafuna ubana bezoinvesta lapha eZimbabwe behlale. So ke esingakutsho yikuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe we-ZANU PF owakhathe esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampeni ngohlubo esilalo eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Kwezimo ezitolo ngathi ukuda indlela ukuthi ezithengiswa zibona, kodwa-ke imali yokuthi zithengwe ayikho. phezu kwalokho sesilandi kuyasiya ngikhisimisi zika 23 izinto zakhule ngakuningi izimpu isinkwa esisithenga vele sikhole sidela sisi sisiya siyi Christmas kwamanye amashopile zisiyisidela kwamanye amashopidela 8 ungakhangela ifiweli vele emagarajini esinawo sinamagaraji amalutshwane kule nkayi lecrosse ayikho ukudla akukho onjengamabele into okuthiwa yimali akhaya ikhesi emakhaya inzima kusebenzisa yona i-ecocase u-ecocase futhi yena umsukunyule futhi uphinde wa-introducer kuthiwa yi-2%. I-2% yanana ithatha kuyena lowo muntu ozize khonoko okuncane esithi zama ukuphisa ngomuzwa yena ume ngikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi inkalakathe sineke unkalakathe edura wona okuthi uzame ukubona ungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi yothi ngeqele ngale kwangikhona uye wela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa, siyabona udokotela bakhalele njalo umsebenzi, lababalisi bathi mhlawumbe abasoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga nguhulumende. Ubona kusenzakalani lapho?
Ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi zithini singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili lizwe lithule. Ihola abantu limi ndawonye aliyindawo. Yikubona kathesi amadokotela esesitona sefuna ukuthi baholiswe ngemali yenzini i-US dollar. And ba-right abarong. Ungananzela i-ZCTU, ngikhumbula vele ngale movie izisebenzi, zahle zakutshelwa ukuthi impendulo yale lizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar. Singakhohlwa futhi abantu abaningi kathesikhuluma kanje, ilezi zisebenzi sasuke emsebenzini eziku-informal sector. Labo yizisebenzi phela ngoba wenze zangena ngayo ukuthi imisebenzi yaphela ngayo. Bona abantu kathesixa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo. Kunzima ukuthengisa amathebele wokumenzela i-cockage, ukuthengisa ibhanana i-cockage. Besithi ngakuba le mali ukuthi abaqhubeke eziphilise. So kuzafike sibe esibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatitsha nje besiyaza khala umsebenzi, odokotela vele selukhalalile. Ngibona izisebenzi zonke zijoyina. Labona abantu abasesikhuluma ngabo kwi-informal sector, bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ingasekho. So sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kaze ehlise avume ukuthi ibond le-USA kulingane. And nxa kulendlela masinye abahle bakulungise lokho. Babona imali yebond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi ibond iphume. Yimpendulo. Ingaqhubeka ikhona, ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulumnyaka ozayo.
Ingqube isikuwe mnumzana Mpofu.
Izakhamizi emakhaya kunzima. Emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakhokhonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematisi ebethengisa wona amatematisi nxa elima imbidi ayethengisangaimbidi abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kudini but kuyafanana loma umuntu wakhona azathole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhi siyabe zikhona nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfana usakhulu sifuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonot iyabe kuthame ebi round 1000 nxa kuyi-US dollar ikhulumelele ingabe funa ama-600 i-US dollar ekayikho ngahamba kokhwekhwe nxa usiyadinga ifiwe ungafika uthole i-US dollar awulayini ukuze ngithenge but singaba le bond note yazi ungalayina izini 6 or 7 hours ekulayini ekuthiwa i-economy phela sonto ukuthi ungapho kuvuka ekuseni futhi mina ngizaluyisa i-economy kumele uconsult kwenze isivumela labanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiya phambili ongumnyanga njengomuntu osemakhaya ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga endala sasayizini
ungasigqibela lingxoxo umnumzana Sibindi.
Okungenziwa ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona ukuthiwa yi-Tripartite Negotiating Forum engenisa uhulumende, ingenisa abaqhathi, ingenise lezisebenzi. Inkundla leyana engayihlonipha ayibize ayithole amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe. Ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe zokutshengisa usiyanga njengoba umbazi esitsho ekhuluma nge-consultation. Lo hulumende ongafuna ukuconsulta ufuna ukuzenzela into yedwa. Ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayindawo abiza ama-stakeholders wonke aconsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengqephose lingaba ngcono liqhubeke lisiya phambili.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Sicelo Mpofu, wayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT. Belo sithandekile emhlanga we Studio 7. Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka, njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo. abakhulume lo msakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugidla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselenhlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe besethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami ngisimkhula Ncube. Ngihlala esigabeni seGandangula, kudaluka Ward 19 eRubhani. Ngomumo okhona kumnyaka ozayo ngombono wami, hhayi izinto zizabe lokho ezisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudula kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuza koma yonke into. Abantu sibili abazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisi lokuthi kuza kuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyathengisa njalo ukuthi abantu kabawufuni umbuso okhona. Lokho babekukhethile akusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi ubunzima bukhona sibili akula kutshintsha lutho. Ibunzima kuphela esiza kuqala kumnyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo believe kaule ngofuma senator Tsholojo ililunga le executive ye province ye Zanu PF Matabele North province. Ye umnyaka lo obuyayo 2019 ngikhangelele ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo kumbe mhlawumbe kuzadidla kodwa ngikhangele ukuthi inqeshi zaba lendlala ukuthi uhulumende kumele lungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngitsho lezifuyo ngoba njalo kathi sinjeke izifuyo ziyacuba kathi sikunje abantu lako le ndlala sithi iyaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho. Njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kwahulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele ukuthi ilizwe kuza izinto zabo lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima sike sahlangana labo lokho. Ngifisela abantu beTsholojo abantu beZimbabwe abantu bakithi abasendaweni ezijiyeneyo ukuzize kumagumbi amane omhlaba umnyaka omutsha omuhle le mpilo enhle le ngqubela phambili enhle le ntuthuko umnyaka ka-2019 inkosi ingani ingasibusisa sonke inkosi ibusisele lizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Ncube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza nobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapha abanye ngabangalabantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho abakulimileyo bakuthole emasimini. So malo isomiso sesiwoma sinje ungathi kuzoba nobunzima mpela obukhulu plus nanku nebhondi lele yilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko wokuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Ben Nkomo, ngithanda ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka esesiya kiwo lo sifike singabaphephileyo kungabi khona into esiphazamisayo kulabo abafowethu abasezindleleni bahambe nabo ngegama lenkosi bakhokhelele kungabi khona into ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 01-202-465-0318. Lo ke ngumculo kaJays Marabini singakehlukanizwa kandaba othi sibone indaba kadesikokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa iphetulo lamanye amafutha ensida. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kukanti-ke lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MDC. Silikuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalelisa wonke isidube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.